sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesine mhla ka 6 kuNtulikazi 2023. Igama lami nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyadanisa njalo kuyethusa ukuthi ungabe kusenzakala izinto ezinjalo. Into ekhona laphana ukuthi kuzanywe ukwenza statement ukuthi those of the like mind bahambele khatshana.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye lezamagqwetha sezisole ukutshaywa kwegqwetha elilwela amalungelo kaZulu. Umnumzana uBeyishaba ngabantu abangaziwayo abamlande izolo ntambama besithi balodaba abafuna ababambele lona njengegqwetha.
Bayakuthaza ukuthi ngalesi sikhathi semkhankaso laba abenza ngezepolitiki kabananzelele ukuqakatheka komuntu.
Zilokhe zisanda izehlakalo zodlakela elizweni phambilini kokhetho. Inhlanganiso ezizimeleyo ezibalisa eThe Century le-Open Secrets zibika ukuba umnumzana Kulakwashi Tagwireyi, umcebisi kamongameli Mnangagwa, wasebenzisa indlela ezingaqondanga ukuthenga inkampani yeBindura Nickel leyeFred Rebecca Gold Mine. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye lezamagqwetha sezisole kakhulu ukutshaywa kwegqwetha elilwela amalungelo kaZulu umnumzana uBeyishaba ngabantu abangaziwayo abamlande izolo ntambama besithi balodaba abafuna ababambele lona njengegqwetha. UShaba ulimale kakubi walaliswa esibhedlela. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi utshaywe ngabantu abane abaqale baya ehofisini yakhe bamswela basebemfonela bezenza abantu abadinga usizo lwakhe. UShaba uvume ukuhlangana labantu laba eHarare lapho abafike bamtshaya khona walimala kakubi. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi abasolwa bebehamba ngezimota ezimbili eyohlobo lwe-Mercedes-Benz kanye le-Range Rover. Izimota lezi bezingelama number plates. Ezinye inhlanganiso ezethule imbiko zisola isehlakalo lesi njalo zisithi kumele amapolisa aphuthume abophe izigilamkhuba lezi. Sigoqela iZimbabwe Human Rights NGO Forum, I-Crisis in Zimbabwe Coalition, i-Law Society of Zimbabwe kanye le-International Commission of Jurists. Abanye bacabangela ukuthi ukutshaywa kukaShaba kulokwenza lodaba lokufunyanwa kwamalunga e-CCC. UJohana Mamombelo lo Cecilia Chimbiri i-High Court bemsulwa kucala lokuthi baqamba amanga ngokuthunjwa kwabo ngomnyaka ka-2020. Ababili laba babemelwa nguShaba. Igqwetha elilwela amalungelo kaZulu umnumzana Ngqubani Sithole uthi laye uvumelana lalumbono.
Kuyadanisa njalo kuyethusa ukuthi ungabe kusenzakala izinto ezinjalo. But I think into ekhona laphana ukuthi kuzanywe ukwenza istatement ukuthi those of the like mind bahambele khatshana. Kulo msebenzi okumele yenziwe ngamagqwetha, kulo msebenzi okumele yenziwe njalo istatement lesiyani esenziwayo ngesokuthi wonke umuntu obona izinto ngendlela etshiyeneyo kumele azithole esengumuntu othithibeleyo, njalo abantu bengasukumeli phezulu ukuthi benze umsebenzi.
Njengamagqwetha kalesabi yini ukuthi mhlawumbe lani kungalifikela?
Well, ngesilungu yesithi this is the new law. We never expected that things are going to deteriorate this far. Kodwa wena njengamagcwetha kulomsebenzi okumele wenziwe. Sizabe sithaywa sisenza umsebenzi. Ngoba kumele vele kwenziwe umsebenzi. We hope ukuthi hlangothi lezi ezidila ngomthetho bazabanjwa abantu laba babe exemplary. Ukuthi hayi nxa abantu besenza umsebenzi kufuze bavunyelwe ukuthi benze umsebenzi ngoba yiwumsebenzi wankhona.
Bakhona abathi udaba lolu lungaba lokwenza lokufunyanwa kwabo Joanna Mamombelo Cecilia Chimbiri bemsulwa inkantolo ye High Court ngoba uObey Shaba ngomunye wamagqwetha ayemela ababili laba. Yebo kungaba njalo.
Uyimele indaba liyana and uyimele ngendlela ephezulu. Njalo nje besikwazi ukuthi hayi into liyana isi-expose into eziningi. I-trial liyana i-expose into eziningi ukuthi abalamehla obukhali sebebonile ukuthi kwenzakalayo. And okwenza ukuthi kuphume ngendlela yona liyana yokuthi ubambe njalo. Ngakho-ke bonaba abayokucabangela yona leyi into barayithi kakhulu ngoba kuvele kunjani.
Umnumzana Ngqobani sithole ligqwetha elilwela amalungelo kaZulu. Sixoxela ekobulawayo. Umphathi ntambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kaphendulanga incingo zethu.
The Voice of America.
Abafundisi bokholo lwesiKatolika phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Catholic Bishops Conference namhlanje vethule incwadi yombiko okukhonona ngezehlakalo zodlakela olwenzakala elizweni besithi amabandla ezombusazwe kumele akhankase lokuvota ngokuthula. Lokhu kuza ngesikhathi abacatshangelwa ukuba ngabasekeli bezanu-PF bevimba ibandla le-TCCC ukukhankasa eBikita South, eChivi laseChiretsi sokuqale isikhathi sokhetho elizweni. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abafundisi laba bathi umumo oselizweni ngesikhathi sokhetho uveza sobala ukuba amabandla ezombusazwe alakho ukugcina edala isimo esilokufuthelana okungadala ukuthi kube lodlakela elizweni. Isikhulumeli sabafundisi be-ZCBC uFather Travis Moyo uthi kumele umuntu wonke asebenzele ukulondoloza ukuthula kungabi lokufuthelana elizweni ngesikhathi sokhetho.
Lolu gwalo lumemethe indaba eqakathekileyo kakhulu ikakhulu ngalesi sikhathi sikhangelane lokhetho oluzayo. Bayakhuthaza ukuthi ngalesi sikhathi semkhankaso labo abenza ngezepolitiki kabananzelele ukuqakatheka komuntu.
Loba nje kungayisikho kwakuqala ukuba betsho lokhu luya luqhela udlakela elizweni ngemva kokuba abacatshangelwa ukuba ngabasekeli bezanu-PF bevimbe abebandla le-CCC ukwenza imihlangano yabo yokukhankasa esigabeni semaswingo. Umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi umongameli webandla le-CCC uNelson Chamisa uvinje ukwenza imihlangano eBikita South lakoChibi namhlanje.
Elevel ground yama-elections ayisiyo ngenxa yokuthi izanu yenza umathanda batshaya abantu bathusela amasabhuku kule fazi. Ifazi layo iyasabalala ithe ithusela abantu.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi kusobala ukuba iZANU-PF iyesaba ukunqotshwa kukhetho. Okufakazwa ngumnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sezaphu.
Kwaziwa siyazi thina ukuthi udlakela lwenziwa ngamalungu eZANU-PF especially nxa besesaba ukunqotshwa kukhetho besebenza namaphoyisa.
Kodwa isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Christopher Mtswangwa uthi ibandla lakhe ayisilo elijojozela udlakela oluselizweni.
No violence ever in this election.
Ufuna ukudlakela ukhetho luphazamisa lokho esikufunayo njengebandla leZANU-PF ukutsho umthwangwa. Ingcitshi ecubuna ezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi kusobala ukuba ziningi izehlakalo zodlakela ezibikwa zikhokhelwa ngabeZANU-PF elizweni jikelele.
Bayakwazi ukuthi bazadliwa ikakhulu isikhanyela iprovinsi enjengemaswingo lapho abantu abasikela khona ikakhulu abezanupf basikela kakhulu umnangaguthi ebengupresident besusa urobert mgabe kodwa abatholanga lutho siyabona into ebhigitha ngale abantu bayixotshwa kulithium ilithium iyantshontshwa iye kuphandle kwelizwe abantu bebhigitha bengatholi lutho
ezinye inhlanganiso sezilobe imibiko yokusola ukuqonga kwezihlakelo zodlakela eseziqhamukela izweni ngaphambilini kokhetho zigoqela i-Amnesty International, International Commission of Juries lezinye omunye othumele umbiko wakhe ngezihlakelo zodlakela elizweni ngumfundisi mdata wenhlanganiso ye-World Council of Churches lesikhulumeli se-CCC unkosikazi Fatsa Mayere lenhlanganiso yababalisi e-ATUS. Ezinye zalezi zihlakelo zigoqela ukutshaywa kabuhlungu kowayeligqwetha likankosazana Joanna Mamombe loCecilia Shimbiri abebandla le-CCC kucala labo ababelethethwa lokuba baqamba amanga ukuba bathunjwa ngomnyaka ka-2020. Ngimele isitu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi ze uxolo inhlanganiso ezizimeleyo ezibalisa the Sentry le Open Secrets zibika ukuba umnumzana Kulakwashe Tagwirei ongumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa ucatshangelwa ukuba wasebenzisa indlela ezingaqondanga ekuthengeni inkampani yeBindura Nickel kanye le-Freda Rebecca Gold Mine kulandela ukuthola kwakhe imali ebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Inhlanganiso lezi zithi uTagwirei ucatshangelwa ukuba wasebenzisa i-Sotic Investments yakwele-Mauritius ukuthenga imigodi le eyayinge-ASA Resource Group ngemali ebiza izigidi phose ezingamashumi amathathu zamadola emelika, i-$29.5 million. Inkampani le ibikwa yayingasasebenzi ngemfanelo ngesikhathi uTagwirei esenza lokhu. Yayiphethwe yi-Duff and Phelps eyaziwa okwamanje ngokuthi yi-K-Roll. UTagwirei kuthiwa wasebenzisa lawa mankampani akwele South Africa e-Cayman Islands lamanye akwele Bilitane ekuthumezeni imali ayithola e-Reserve Bank. Kuthiwa bonke ababethwala imali le ngendlela ezitshiyeneyo beyisa kwele Bilitane babekwazi ukuba ngekaTagwirei owayefuna ukuthenga imigodi le eZimbabwe. I-The Sentry lenhlanganiso ye-Open Secrets zibika ukuba kwalungiswa amaphepha okuthumeza imali le ngendlela ezingaqondanga. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loTagwirei obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezenotho okunkampani ye-Common Market for Liberal Solutions.
Kwakuvele kulamahungahunga okuthi ubudlelwano phakathi kukaTagwirei weSakunda le-Reserve Bank ekaJohn Mangungula akumanga kahle. Kule mibuzo eminingi ukuthi izimali azisebenzisayo ezokuthenga imigodi wayezithatha ngaphi. Kwaba lama-government bonds, kwaba le-command agriculture, lezinye izimali ezimbalwa ezithize. Nxa-ke sokuphuma imibiko yokuthi izimali zakhona azihambanga kuhle, kutho ukuthi impendulo zakhona khona uZulu uhle abe le mpendulo. Angisingazi ukuthi engxe akula bufakazi, kodwa sinesikubanayo uhambelana le micabango eyayivele ikhona ngembuzo ezimali zikakhulaTagwirei.
Nxa sikhangela-ke ukubhekabheka incwadi ezama-invoices okunye okufegi le nto ezinjalo, kulula kanganani ukuthi umuntu akwenzi khona?
Into eyenziwa ngosobhizinis e-transfer pricing lokugoqagoqa amakhampani amanye ebhalelwa eqaliswa kwezinye indawo ezinjengabo-Cayman Islands, e-Mauritius kumbe e-Virgin Islands athiwa ngama-tax haven, yinto evele ikhona. Anti sake sayizwa bekhuluma ngayo u-Gold Mafia leyani i-Aljazeera. Yinto elula kakhulu nxa usebenza labantu abenza ethi ayi-financial engineering, akushuphi kodwa nga imali zakhona ziziningi uyakusetshenziswe ama central bank owudlangudlwangu nalanjengabo Reserve Bank of Zimbabwe. Kodwa ayisho into enzima ukuthi yenzakale.
Akubophi izini khonokho baba Ngwenya?
Uyabona mfowethu, ngathi singakhangelisisa udaba lwe-transfer pricing le money laundering. Vele yiye singathi khona i-international crime. I-Interpol vele basebenzisa umthetho wabo ku-Interpol ngoba imali ezinjalo yizo ezisetshenziswa ukungenisa imali kuma-networks e-terrorism anjengo-Shabab labo bani bani abe-Middle East. Vele i-financial engineering enjalo uyabo ifanele ibophise ayikho emthethweni.
Akuvimbeki khonokho ngezinye indlela?
Kuyahlupha ukuvimbeka ngoba umabona ukuthi imali ezinjalo kukaningi kusebenza ohulumende ababusayo esingathi ngama-banana republic. So nxa uma into yakhona isenziwa kusetshenziswa uhulumende kuyahlupha. Yikho kuyabe sokungena udaba lolwana lezizitshengiso ngoba nxa usenza into enjalo ungazama ukusebenzisa amabhenki angela hulumende phakathi kabavumi uhambisa imali yakhona ngoba kule ama-clearing houses ama-international funds ayenziwa ku-central place. Nxa amabhenki akhona bengababele mbuzo ukuthi imali yakhona ihamba kanjani ivela ngapi kawusezihambisa imali enjalo. So kusebenza kuphela nxa ohulumende abangcolileyo besetshenziswa esingathi ngamangesikhiwa ama-crony capitalist.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho obekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7. Izakhamizi zeGwanda ikakhulu abesifazana bakhala ngodubo lwendlala edalwe yikungani kuhle kwezulu. Zikhala njalo ngodubo lokuswela imali ikakhulu emaphandleni ngoba zithi azisalutholi usizo ezaziluphiwa nguhulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwethulwe emhlanganweni obuqoqwe nguNduna Khulumani Mathema abalisa lezakhamizi zeGwanda North lapho abesifazana abangenela umhlangano bakhalaza ngokuthi sebegalula phakathi kwendlala lodubo lwemali. Unkosikazi Ntombi Zodwa Dube obesemhlanganweni lo uthi ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe abantu kabasenelisi ukuthenga ngayo ezitolo.
Imali yona leyi umamdala uke wanthuma zeGwanda sithi neswayi iGwanda wayefuna ikhesi yethulile le 40,000 ekhadini lakhe ngaphenduka ngingathenganga ukuthi imali ingakwazi. Kwathiwa kumele ukuthi ngithenge ikhesi yethulile egcwele yayimelile yi-43,000.
Unkosikazi Melody Sibanda uvumelane lo Madube edabeni lwemali.
Hayi endlaleni lonyaka ngidobhile ndinjani ngcono into engingelayo yimali. Hayi iproblem yemali sibili yahlupha kakhulukazi imali hayi kwendlala yokudla hayi imali into ezithengwayo yize imali yakudla.
Unkosikazi Chietsa Sibanda wesitezi khonale eGwanda uthi akulasizo aluthola kuhulumende.
Hayi masimini khonoko nje kwenzanga rayi.
Lokhu kugcizelelwe unkosikazi Eunice Ngwenya laye okhala ngokuthi akazange avune lutho lonyaka.
Uyahamba uye eGwanda kumbe nxa ukuthiwa ngabantwana i-50,000 awubuya lokubuya lezinto ezimbili akusebenzi akukusebenzi.
Unkosikazi Olivia Dlomo uthi uhulumende usuke wama ukubatholisa ukudla kungela nhlawulo. Okwamanje uhulumende wabika ukuba usahlala phansi akhangele ukuba yiziphi izigaba zelizwe ezingavunanga kuhle uzathi eseqala kutsha njalo ukutholisa abantu usizo lokudla. Ngeviki edluleyo umongameli Emerson Mnangagwa esenyele primary school ebulilima esungula umkhankaso wezanu PF eMathebeleland South wabele abakade besemhlanganweni inhlanyelo yezivande zempida lamatsiyane okufuya inkukhu wathembisa ukuba uzaqhubeka egebha izibholane zamanzi ukuze amelane lendlala ezweni. Ngimele umsakazo weStudio 7 seGwanda esitezi ngingu Anastasia Ndlovu.
Amalunga ebandla leTRC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa athi athwaliswe amagabha avuzayo ngawebandla leZANU PF endaweni ezibalisa eMaswingo, eZwimba, iNyama Ndlovu, iNyanga, Mutasa lezinye ezichiyeneyo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 kuNcwabakazi lonyaka. Bathi kukhanya amalunga ebandla elibusayo adlelana lamapholisa ensitha ekuvimbeni imihlangano yabo futhi bayabachaya. I-TRC ithi kuvinjwe imihlangano yayo izolo eChikombezi leChirezi Central lapho uChamisa abefisa ukwethulela uZulu umbiko wakhe oqakathekileyo. Ibandla lelinamhlalene lise ukwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho oluzayo eBaradzana Business Center eBigita esabelweni seMaswingo. Ibandla leZANU PF lona liya kuphika ukuba lithwalise nzima amalunga e-TRC ezabelweni ezichiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Belief Gawule owebandla leZANU PF endawonye lo mnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-TRC. uGawule usungula lingxoxo.
Khala liba ngumsindo kwesinye isikhathi lalapho kungelalutho khona, singazi ukuthi lamhla kulolutho zizabe zitengenaya kula lutho ngoba bahlezi bekhala. Mina ngazikhuluma ngayi-violence Dube, khathesi ndisembangweni yetoloto khona angiboni violence ngijabula ngisenyama endlova ngiboni akula lutho ezigabeni zethu ngapho ama-provinces akunalutho. Angazi ukuthi kumbengeka mhlawumbe kwezinye indawo lapho singafinyeleli khona, kodwa anti phela omabona kude labo bani bani bayasilisekele kulenzini lapha siyabona ezinye izinto ezenzakala khathi ezimbabwe kulokhu kuphula lapha i-violence naleyo ekhona sihlayele ukhetho asiyiboni.
Ye baba Mlalazi,
mhlawumbe ubaba uGawule umbuzo ongayisiwo ubufanele umbuzo ukuthi kathi Gawule into yenu leli uyayiqhubeka e-violence na, mhlawumbe ubeza kuphendula ngcono kulalokho akwenzayo kuphika ukuthi yena kakakuboni. Ngenhlanhla enkulu sila le nto kuthiwa yi-social media iyasilethela i-evidence, njalo thina abanye uma sibona le evidence ye-violence kasimangali ngoba le nto bayiqalisa kudala e-violence yidiyenele yayo bahlala beyenza. Uma isenzakala siyabe siyibheke thina ukuthi izenzakala okunganani nothi ithi ayisoziyenzakale, bavele bahlala beyenza. Siyababona abantu sebeqala ukuthaywa, njalo namapholisa siwabona encedisa ibandla elibusayo ekusitopheni ama-rallies awe-TRC.
Khonapho-ke baba Gawule uyakhuluma Mlalazi uthi la mapholisa ungazane achotshozela khonoko ukuthi kuvinjwe imihlangano ye-CCC, uhamba njani nxa kusenzakala khonoko?
Nxase sibuyela emuva nxa sikhuluma nge-violence angikwazi ukuthi siyasikhuluma nge-violence njani sikhalisela ngaphi kathi Dube okukhona umlalazi uyakhosa ukuthi kathi laphana begijimisa umakhuphe emsayenseni kacwangirayo wakungasiyo violence yena leyo yayisenziwa ngobani e-harvest house ngale umoro uze besima bebaleka nabomunzura kwakungasiyo violence yena leyani ayengamayuth abobani nalayayitaba omunzura ngezindlela konke kungakhangela kokokwenziwayo kwale kuthiwa iZANU PF yeyiZANU PF laphana yiyo but ungakhangela ibandla le-opposition eliyilo ali-CCC yi-MDC vele singakhuluma ngayo njalo ukuthi yi-MDC ngelana because yiyipati ekhona i-CCC ngeyilokuze but ipa i-MDC yiyipati but okukhona yikuthi
You want to have violence when I'm about to massacre. Now, which is a good about one of my new families, fire is Fanana when I'm about to have a hundred China when I vote the party. What is one of the Tayana and Mayama part? I go on again with my own ideas that I like with India. Was in the Omunumu of this to put you out Benjamin. I want to buy Alua. But I'm not for you to all our country to the Roman. There's also no doubt I want to buy.
Khonapho ke mlalazi kwenjezani ugawula ukuthi liyachayana lodwa elidlephane lenze konke lokhu lose sihlaba umkhosi lithi izana.
Angeke ngithi ugawule o ngivumelane laye ekuthini abantu be-TPC bayachayana bona bodwa ngoba lobo bufakazi asilabo. Lanxa kusenzakala ngithola sezimulini kogawule khona abantu lingama-brothers liyalidlephane nje kukhulunyiswane kuphele. Kodwa i-violence esikhuluma ngayo i-violence e-institutionalized, i-violence esekelwa nguhulumeni. Uma ngithi uhulumeni uthola ukuthi amaphoyisa ayahlanganela kule i-violence, lokhu kubangelwa ukuthi uma kusenza i-recruitment yamapholisa uthatha ama-party activists akhithwa izikipa zezanu abese siyagqokisa i-inform. Yikho ubona belesibindi ukuthi uChamise Zakha esesitejini adresa abantu gawule uma ungakubonanga. Okungabafana okuncane okungela la maphenti okwezanu kusukume kwathi, hheyi wena Chamise, isikhathi sakho sesenele esokubani u-adresi. Kwake kwenzakala ngakhonokho, even lo mgabe esaphila owayele-violence wayengakwenzi lokhu. Njalo gawule nxa bekhuluma imbali ye-violence bangayiqaleli phakathi ngokwenzakala kubomakhude, kabayiqale ukuthi uhulumeni wezanu wathi kuqala waqalisa i-violence against abantu be-Matabeleland. Abantu betsholotsho lapho uGawule avela khona baqalwa vele nge-violence ngegugurawundi. UGawule ungambuza ukuthi ziphi izihlobo zakho ezinye, ile zihlobo zakho angazaziyo ukuthi zathiyonaphi ngenxa yegugurawundi.
Umnumzana Fortune Mlalazi ngowebandla le-Triple C ubexoxa endawonye lomnumzana Belief Gawule owezanu PF. Akubizwa ozwayo ngomgqibelo edolobheni le-Sheffield kwele-Bilitane lapho okuzabuthana khona abantu bohlobo lwesikhalanga emkhosini woqhutsha mnyaka ngomnyaka owebukalanga Gathering. Lapho kuyabe kugiywa, kunathwa, kudliwa, abantu besikhalangeni bezijabulela bekhumbuzana ngemvelaphi yabo kanye lokubaluleka kwamasiko abo. Sixoxele omunye wabaqoqa lumbuthano, umnumzana Difa Dube.
Lufikile usuku abantu abalubona ukuthi luqakathekile kakhulu ukuthi bahlale njalo bekhumbuzana ngobuyibo babo, njalo bekhumbuzana ngokuthi kanti abakalanga ngobani, njalo lokuthi ukuhlala egangeni abantu abangalahlekelwa ngamasiko njalo abangazikhohlwa lapho abavela khona. Ingakho sahlala phansi saqopha leli langa eli ukuthi njalo nje iminyaka yonke iviki lokuqala noma ngithi iweekend yokuqala enyangeni kaJulayi lapho kuyabe sekusithi ukukhona ukuthi kuyase kuyisama abantu bayenelise ukuthi bahlale phansi bazotshona bendawonye, abantu bazotshona besakha ubuhlobo, besakha ubudlelwane. Iloba bakhona osomabhizinisi abayenza izinto ezithile njalo lokukhumbuza abantwana ukuthi bengakhohlwa amasiko wabo, njalo nje lokuthi abantu sazane ngoba njengoba sazi ukuthi ziningi izinto ezisehlelayo nxa sisegangeni, kodwa ke nxa ukuthi abantu behleli ndawonye bebambene besazana kuba lula kakhulu ukuthi abantu benelise ukusizana. Njalo kubalula kakhulu ukuthi abantu sincedisane ezintweni esizenzayo, njalo noma ezintweni esizidingayo sibe kwazi ukuthi bakhona abanye abantu phakathina kwethu esisazi ukuthi benzani ezintweni ezokuhwebelana, mhlawumbe kungabe kuwukuthi ngamabhizinisi noma ngezinye izinto nje abantu ababezidinga. Ingakho sabona ukuthi lolu suku akube lusuku oluba yisikhumbuzo kithi ngaso sonke isikhathi, njalo sikhumbula lapho esivela khona, njalo sisakha ubuhlobo ngalo leli langa.
Kule micimbi bani kahle kahle eyenzakalayo lapho?
Kuningi esukhangeleleyo ukuthi kwenzakale ngalelilanga ekakhulukazi nxa sikhangela ezemicimbi. Ngisho labantwana abancane abalama talent abo laba ababuye bezo showcase ngalelo langa bezotshengisela ama talent abo abalawo ekakhulukazi labana nxa sikhangela bazabe khona abahlabelayo bazabe khona njalo abanye abayenza ama dramatize. Kodwa ke nxa ngithi ngibale nje kakhulukazi ukhona ubaba u DJ Pius bese kubuya lapha ubaba lapha uTanga Pass bese kubuya njalo omunye ubaba uthiwa nguMike Spanda laye uzabe khona njalo la esinandisela bese kubuya njalo uAllen Ndoda bese siba laye laphana uDave okamasuku bese besiba khona abanye abavele eBotswana abazesenzela amanye ama-sketches.
Umnumzana Tifa Dube ngomunye wabaqoqa umbuthano webukalanga Gathering eSheffield kwelepilitano livalelisayo nguntungamilingo.